Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 24 kumfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngiyabona umkhuhlane we-COVID uyabuhlasele ifulu enkulu.
Abaphikisa uhulumende bachodoza abatsha abakubadlalazana uPF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aluphamele kumbe afele eofisini kamongameli.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanye ngani kucatshangwa kubuyele emuva.
Kulungiselelwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day. Abanye bekhala ngezijeziso zenoto ezafakelwa abakubandla lezanu PF.
Ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu alubana ngabe akhushwa.
Kodwa kulabanye abathi izijeziso zenoto lezi kazilani lokubhekanela abantu eZimbabwe. Sanethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abangamatshumi amathathu lasikhombisa 37 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo sewabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 6,668 soloko waqhamuka nyakenye eZimbabwe. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 133,000 sebabanjwa umkhuhlane lo, kwaphepha abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 127,000. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula kancane izigidi ezintathu 3.3 million sebejove ijekiseni yakuqala, kuthi njalo asebejove esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Kulabatsha kubandla lezanu PF basebefuna ngokuqhulwe isisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungenela iminyaka elitshumi. Abatsha laba bathi uMnangagwa wenza kahle, ngakho-ke kumele ukuba kwengezwe iminyaka yokuhlala esikhundleni sikamongameli ukuze asebenze ngamandla ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli uvunyelwa ukuhlala esikhundleni engakhethwa kabili okweminyaka elitshumi. Kungedlula lapho kasavunyelwa ukuvotelwa nguZulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kuguqulwe lokhu kwenzela ukuthi abantu baqhubekele phambili bevotela umuntu abamfunayo. Lokhu kutsho ukuthi uMnangagwa ulakho ukugugela njalo ukufela esikhundleni sikamongameli. Amabandla aphikisayo athi okwenziwa nguMnangagwa kwedlula kwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Osekela ibandla lezanu PF umnumzana Eliphas Mashaba uncoma abatsha abathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale isikhathi eside esikhundleni.
Ama-youth ananzelela ukuthi i-economic revival sokungazathi kuyakhanya, empowerment ama-youth, ilizwe lithule, imigwaqo iyalungiswa, ama-mines sikhangela izinto zonke zidivelopha. Ngakho ke ama-youth njengama-youth bethathwa lolo udumo, bethathwa imisebenzi emihle le abathe bayikhangela, balalo ilungelo lokufaka izifiso zabo ezokuthi kambe umkhokheli onje nxa ade ngaphiwa isibanga eside kambe angasinika ama-results anjani.
UMashaba uphinde wathi
yebo yenxa ngaso sasinguye sasidla the past 35 years kutsho ukuthi ngayo ilizwe leli lisekhanani, kodwa uvele usithembisile yena uPresident Mnangagwa ukuthi sifuna ukuthi sifike eKhenani. Ngakho nasi-ke iKhenani abantwana bakhangela ukuthi kambe nxa bengaba belaye kusiya kusiya kungazake kulunge yini isifiso sethu sonke njengeZanu PF ukuthi ngakwenzakala. Kodwa ke umbono wabo njenge-Youth League kunjalo singakhohlwa ukuthi bese sikhangela ukuthi isilama silemgoqo ethize esilayo engenza khona ukuthi kwenzakale.
Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwazi Republic Party, uthi ibandla elibusayo ligangile.
Sikubona kuyinto lokuganga phakathi. Anyway, sasihlala sibatshela abantu njalo sihlala sibatshela ukuthi akulaza new dispensation lapha. Ngezindlela kuyasibonisa ukuthi layo sengabusa mhlawumbe bazadonsa 30 years njengoRobert Mugabe.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla lezaphu.
Kufana nalokhwana kwamgaba ukuthi omkakhe laye kwase ungani vele sebengama-demigods elizwe ukuthi bazikhulumela lokho abakufunayo ngenxa yokuthi iparty yabo iyavuma ukuthi khona bacontinue umuntu abuse aze afe. Akulunganga ngokubona kwami. Hayi, ama-youth kabanikwa isikhathi labo babuse kuzanu p f bona ababakhulumayo kathi bona bazibona ukuthi abazoze bafa babuse. Kabangene babuse kuzanu p f nxa ukuthi bayangena.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, kulombono ofanayo.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanya ngani kucatshangwa kubuyele emuva. Sasicabanga ukuthi phela njengoba isisekelo sombuso welizwe sesifake isiciko kumbe isivalo kusikhathi umuntu angavusa ngasilizwe kutsho ukuthi abantu bayabona ukuthi yingqubekela phambili esiyenzayo. Kodwa hatshi, njengoba likubona izanu izahlala izanu izahlala izama ukuya emuva.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Efidlela Ncube uthi akumangalisi okwenziwa libandla lezanu p f.
Into ekhulunywa yilaba batsho ukuthi ababusayo babuse kuze kube phakathi naphakathi, kususwe lokho okuvimbela ukuthi umuntu ahlale kuze kube ninalini esihlalweni, kuyinto egange kakhulu. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ubuyanga lokungasebenzi okwabasha kukhulu kakhulu eZimbabwe okwedlula emazweni wonke omhlaba. Kubangwa yini? Kubangwa yikuthi bona laba ababusayo bayehlile ukubusa kahle ilizwe. Ngakho-ke kuyamangalisa nxa uthola abatsha beyibo abakhalela ukuthi lobu sedilize ilizwe obabangela ukungasebenzi, obabangela indlalo, obabangela ukungaqedi isikolo ngendlela efaneleyo, kabuse kuze kube nindalini. Yinto engacabangiyo-ke leyo engafanelanga yamukeleke noma kutheni.
Isisekelo sombuso welizwe kusigaba sokungamachumi ayisitshiyagalolunye lanye, section 91 city. Umuntu osewo wangena esikhundleni sikamongameli okweminyaka elithumi kavunyelwa ukuvotelwa ngozulu. Kulabantu abathi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF. Labanye njalo abathi ibandla elibusayo kumele lijeziswe ngoba abalandeli balo bephula ilungelo loluntu. Bakhuluma lokhu ngesikhathi kulungiselelwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day kusasa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo kusasa ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day. Amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyana we-Southern African Development Community asekela ilizwe leZimbabwe elithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Kukhangelelwe ukuba abalandeli bebandla leZANU PF bazatshengisela emigwaqweni besithi kumele zesulwe izijeziso zenotho. Umnumzana Washington Mlotshwa ohlala koBulawayo ngomunye wabantu abathi isikhathi sesiside kukhalwa ngezijeziso zenotho lezi. Uthi sekufanele ilizwe leZimbabwe lidinge ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho.
Indaba yama-sanctions sesikhulume ngayo kakhulu kusukela iqala ngo-2000. Ngakho sekumele sibe lendlela ezokuthi sikwazi ukuthi sikhulise umnotho wethu regardless ukuthi kulama-sanctions kumbe awakho. Ngibona ngani into esibulalayo kakhulu elizweni lethu yindaba ze-corruption. I-corruption yiyo esiqedile. Singakhipha i-corruption kusukela phezulu kuhulumende kusehla kusiya phansi, izo zizahamba kuhle ngoba iZimbabwe yile mali. Imali iyayenza through i-diamond, igolide, i-platinum and everything, but because of i-corruption asiyiboni imali leyi isehla isiya phansi, isiyabhenefitha umuntu ophansi.
Unkosikazi Patricia Chabalala, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi ilizwe lithwaliswe nzima ngababusayo hathi izijeziso zenotho.
Okubuhlungu leli langa noma lifakiwe yikuthi vele ilizwe lethu alikwazi ukugcina abantu balo. Inkokheli zeZimbabwe zizikhangele zona. Ama-sanctions lawo aletha ubunzima obukhulu, angezelela ubunzima emuntwini oZimbabwe lwana ozidubekelayo. So mina ngithi hayi, ama-sanctions kawakhitshwe ye, angakhitshwa mabi ye, kodwa okokuqala yikuthi ilizwe lethu yilo lingenzi kahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Obed Bebe wahlala eNketha koBulawayo.
Izijezo zomnotho lezi ayisizo zikaZulu, zivele zikhangelele abaphatha amandla bakahulumende lamankampani ethize. Kodwa ke ngenxa yokuthi uhulumende wethu ujayele indaba yokuthi ebe ebhada omunye ngodaka, yena kunguye ophakathi kwenkinga, yikho sithola ukuthi uthi yena ama-sanctions lawa yiwo ahlasela uZulu. Kodwa ke kunguye ohlukumeza uZulu ngentando yakhe, esenzela ukuthi kukhanye kumbe kubonakale engathi la ama-sanctions alimaza uZulu.
Kodwa umnumzana Greta Sibanda uhlala emganini koBulawayo uthi izijeziso lezi zithwalise nzima abantu eZimbabwe.
So ama-sanctions abuyile njalo, they actually affecting abantu kazana. Labo abantu okuthiwa khona kumele ukuthi babe affected, ngabakho affected. Ama-companies lawo kuthiwa khona are related le ZANU-PF, ama-companies aqhatha abantu abaningi. So ngalokho ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu.
Osekela ibandla le ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yanikwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona.
Sinekhala iZimbabwe ilizwe eliphiwa ama-sanctions, liphiwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba bele njongo zabo abalazo iyakhulu sikhana inotho isla eZimbabwe. Ama-sanctions la singathi kufana lo muntu okuthiwa akagijime kodwa ebotshwe inyawo. Ngeqiniso akula kuphila abantu beZimbabwe singathuthuka kumbe siye phambili, sibotshwe inyawo njengakhonokho ama-sanctions la.
Umnumzana Thomas Hastings okhangelane lenhlelo ezithiyeneyo esigodlweni seMelika kwele Zimbabwe ngeviki ephelileyo eHarare, wenze umhlangano lonkosazana Elena Duhan, isithunywa esenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations, ohlolisisa ngomonakalo odalwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Unkosazana Duhan ukhangelelwe ukuba uzagqiba uhambo lwakhe kwele Zimbabwe kusukana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wenze maphandleni namhla sisendaweni ezijiyeneyo. Sizaqala ngomnumzana Taimo Mpofu ohlala eBulilima esabelweni seMatabeleland South.
Sibhizi ngohlelo lokubhalisa ukuthi abantu bayibhalise ukuvota, especially abatsha, ngoba abantwana abaningi bebengakuthathi serious ukuthi kumele bavote. Plus seyihlangane lohlupho futhi oluningi lokuthi abantwana abaningi kakhulu emakhaya abakatholi izithupha, yikho okunye okusasekuthayo. But sibhizi le mizamo esiyenzayo ukuthi abantwana labo bezame ukuthi bathole izithupha ngoba khona kulilungelo labo.
Omanje sizwe umnumzana Sibangelizwe Siziba.
Ngihlale enkangezi ngingagula umkhuhlane we-COVID. I-COVID ikhanya uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Kuyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu, sivaleke. Senziwa iziphehlela eziningi eziba khona khonapho. Then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Ngokuswelakala-ke komoya esingathi i-oxygen emzimbeni kubangelwa iziphehlela eziyabe sezivale esifubeni, kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ukuhamba kwesikhathi ugcina usizwa nje ubuhlungu umzimba wonke. Ungananzelela-ke ukuthi ifube endayo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba, usesaba ukufa, usungaselaqiniso lokuthi uzaphila.
wesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane ugcine usumkhulela.
Silugqiba lapha uhlelo lwezemaphandleni, asihlanganeni nokuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwemelika olukhangelane lezethekeli kanye leziphepheli luthi kulabantu abaningi kakhulu abadabuka kwele Afghanistan ababaleke kulelo lizwe okumele amaphepha abo alungiswe ngendlela eqondileyo yizisebenzi eziyisithupha kuphela ehofisini ye-US Citizenship and Immigration Service. Umsakazo we-Voice of America uthi ngeviki ephelileyo uhlangothi lolu bekumele luhlolisise amaphepha abantu abadabuka kulelo lizwe abafika 14,000. Laba ngabantu ababalekela umbuso we-Taliban kwele Afghanistan. Umsakazo we-Voice of America ufika njalo ukuba abaqatshelwa ukuba ngamaloqatsha bahlasele intolongo e-Oyo State ngolwesihlanu kwele Nigeria bakhulula izibotshwa ezifika amakhulu ayisitshiyangalombili 800. Izibotshwa ezifika phose amakhulu ayisithupha 575 zinyamalele. Abanye babo sebebotshiwe. Ukada Ahmed odabuka kwele Somalia njalo ongumhleli wezokulingisa usethole isicoco se-Golden Stallion kulandela ukunqoba kwakhe abedlula i-14 ukuncintiswano kwabethula ukulingisa kumabonakude. U-Ahmed waloba ifilimu ethi The Grave Digger's Wife. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokubulawa kwabesifazana ngamadoda abo. Sixoxa lo ngosenzana seludewa othakazelelwa nguZulu enkundleni yokuxhumana eFacebook.
Indoda yathatha ukuthi umfazi yinto nje, yisikorobho nje. Angazi ukuthi ngingayibiza ngithini. Amadoda, they don't value abantu besifazane, kodwa abantu besifazane baqhakatheke kakhulu empilweni zabo. Le nto yiyebenza ukuthi khona ingqondo zabo zingakwazi ukucabanga kahle, bagcina imfihlo ngaphakathi ukuthi noma unkosikazi wakhe engabenzi iphutha akakwazi ukuthi amconfront asho athi mama abantu abamngenza into ethile kuzomele ayophuza utshwala angabuyi njalo akhulume abuye nje kuphela akhwele azehlele ayenze nje umntana abantu ingungu yakhe kuze kugcine kufike emaphethelweni ukuthi ambulale.
Kukhona okunye na okwenza ukuthi kube njalo?
Amadoda ayajola too much. Athi uma esebona ukuthi hayi sokumnandula ngaphandle acabanga ukuthi lo mfazi osendlini akaseliyo mfazi, kungcono ngimshiye. Kodwa ngeke ngize ngimshiye, ngamane ngimbulale than ukuthi ahambe, ngoba uma ephuma ezandleni zami uzobonwa ngenye indoda, and leyo ndoda uma imbona izomphatha kahle ukudlula yena. Lento yinto angayifuni ukuthi abone umuntu wesifazane ajabulile. La madoda anengqondo yokubulala abantu wesifazane benziwa ukuthi khona abakwazi ukuphatha vele umuntu wesifazane kwasekuqaleni, abayazi ivalue yomuntu wesifazane. Kuthathwa nje umfazi ngoba kuthiwa khona kumele ngithathe, abathathi umfazi ngoba bemthanda. That's why umuntu ebe nesifiso sokumbulala. Umuntu uyahamba ayojola ngaphandle kube mnandi ngale ngaphandle, ethi uma esefika endlini unkosikazi wakhe akasamboni, egcina sembona njengathi yinyamazana, engathi ngesinye nje isilwane okumele nje asibulale la endlini. Kwenza ukuthi azabulala umfazi wakhe ayozijabulisa ngaphandle nalabo abajabula nabo.
Phosela ukugcina nkosazana Dewa.
Isikhwele ukungabi nesibindi sokuthi ahlukane naloyo muntu notshwala buyababusi abantu besilisa ukuthi benze izinto ezimbi. Utshwala kunayinkinga, umuntu uye nenkinga nengqondo yakhe iye nenkinga nenhliziyo yakhe iyo enenkinga emenza ukuthi azefikelele kuthini ithi ngibulale lo muntu. Kuyinto nje enzeka mihla amalanga, abantu besifazane bebulawa ngamadoda wabo, ama-boyfriend abulawa ama-girlfriend wabo. Yindaba yokuthi amadoda anenzondo, anenzondo enye singayazi ukuthi khona ivelaphi. Ichitha nje igazi abanye abantu abakusazi, uchithe nje igazi lenkosikazi wakho, abantu abakho besale nje bengelayo umama kuvuke kusasa mase kuthedlwe sibona ukuthi lapha ngenza mistake loyo muntu sehambile loyo muntu akasekho umuntu othe washiya abakhabazali wathi ngiza kuwe ngoba ngikuthanda ngiza kuwe ngoba ngifuna ukuthi ngibe ligugu lakho ube ligugu nawe enhliziyweni yami kodwa uvuke umbulele ngendaba nje yenhliziyo embi nesikhwele nenzondo nje abanayo notshwala ukubuswa nje butshwala ngiyacabanga ukuthi yizo lezo zinto ngiyafisa nje ukuthi ngabe kuthiwa ngelinye ilanga ngiyakhuluma nje phambi komsakazo ngenze ividiyo ngokubulawa kwabantu besifazane ngoba le nto lena yinto nje khona yinto embi yinto esijwayelekile abalandaba nje amadoda nje bayalichitha nje igazi
namhla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqukha lonkosizana Seludewa othakazelelwa nguZulu enkundleni yokuxhumana eFacebook ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamilinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje inkosi ibe nani namhlanje silalele ilizwi lakhe
usiphatheleni lamhlanje
namhla bengifuna sikhangele ivesi eyaziwa ngabantu abaningi sasiyifunda esikolo uJohane uchapter 11 ivesi 35 ithi uJesu wakhala inyembezi nxa siyaphezulu ngalesi yananzelela ukuthi uJesu wayekhuluma labo Maria lodade wabo lamanye amaJuda labo Martha bemtshengisa ukuthi uLazarus umngane wakhe kasekho ilizwi likaNkulunkulu lithi wathe babona bekhala lamaJuda ayefika khonapho la bekhala wabubulala emoyeni uJesu kodwa wagcina ephumisela ekhala inyembezi abantu abaningi singene phakathi kwesikhathi sobuhlungu nge-COVID-19 silahlekelwe izihlobo sehluleka ukuyazibeka ikanti njalo abanye sedlula phakathi kwesimo esinzima empilweni zethu okwasidabula umoya isimo esasenza ukuthi kube lokulahlekelwa ngakho ukulahlekelwa lamhlanje engikhangela ngakho kungabe kuyikulahlekelwa okuze ngokufa khathesi abafundisi abaningi kobulawayo siyakhala ngoba silomngane wethu umfundisi uBishop uMdenda owabhubha kwi-car accident into ebuhlungu kakhulu esasingayimelanga abaningi sasikade sike saxoxa laye iviki yonaleyo abanye ade bemmelele ukuthi abuye ku-conference kodwa sezwa sokusiza indaba ezinjalo ngakho indaba ezivethusayo ezidabula inhliziyo okokuthi abantu abaningi nxa ubikelwa lo mbiko wokufa uyabe nakuwuvuma ungafuni ukukuvuma usale uthi hayi akwenzakalanga lokho but nanzelela into eqakathekile lapho esitshengiswa ngujesu ukuba ujesu uyatshengisa ukuthi ukufa yinto eyenzakalayo kuwo wonke umuntu oseselapha emhlabeni ngenxa yokungena kwesono ukungena kwesono kutsho ukuthi kwaletha ukubhubhiswa kwaletha ukufa ngakho yinto ezayenzakala okwesibili siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakudala phakathi kwethu ukuthi sibe le mizwa sidabuke enhliziyweni zethu sizwe ubuhlungu omuntu angeka kuwona umuntu oyabe phandle yinto eyenzakalayo njalo into kumele siyivumele ukuthi yenzakale kanti owesithathu efuna sikunanze ukuthi uNkulunkulu wasinika indlela zokuthi selapheke umphefumulo wethu wedlule lesi simo indlela asinika yona yokuthi sikwanise ukukhala lapha iBhayibheli lithi uJesu wabubula emoyeni kodwa ligcina ngokuthi ku-33 uJesu wakhala inyembezi indlela uNkulunkulu ayidalayo ukukhala inyembezi nesikhathi esiningi sikukhangelela esintwini sasithi hayi indoda ayikhali kumele ifele phakathi esifubeni kodwa kumele nxa ungumuntu ukhale kumbe umfazi kumbe indoda kumbe umntwana kuyavunyelwa ukuthi nxa usizwa ubuhlungu ngenye into ukhale kube yindlela yokuzikhulula phakathi kobuhlungu lokho ngakho ukukhala uNkulunkulu wakudala ukuthi sibe le nyembezi inyembezi lezi zenzela ukuthi zitshengisele ukudabuka kwethu kodwa ziyikukhulula ngesilungu esingathi ama-emotions uJesu yena wayenguNkulunkulu kodwa engumuntu kodwa simfumana eselahlekelwe ngumngane wakhe uLazarus ekhaya. ngokuzwana ngakho ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ulahlekelwe ngqo ulahlekelwe momento kumbe ulahlekelwe umntwana wafa abanye silahlekelwe umntwana esaphila kodwa angena iganga nje awazi nxa uvuka ekuseni uyathola ngaphi ukudla kwabantwana kuba yinto ekuzwisa ubuhlungu le uNkulunkulu uthi duduzeka
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba lethu ukuphiliswa lokusiliswa kwemimoya edabukileyo ngegama likaJesu baba kufaka iculo elitsha enhliziyweni zabantu abakho ulethe ukuphiliswa nokusiliswa ubakhulule phakathi kwento le ebadabule umphefumulo ngegama likaJesu niyathandaza amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali tshona njani mthokazi omuhle zimpapho muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhla sisebenza ndawonye lapho umsakazi wecommunity podium ukulethulela lolu hlelo sikhangela inhlupho ezihlangana labasakhulayo emaphandleni ngeviki edlule sixoxe lo nkosi khona David owasungula umsakazo wecommunity podium ngedocumentary yabo abayenze ngenjongo yokuthuthukisa izakhamizi zenkaya kuliviki sipha ithuba kuzakhamizi zenkaya ukuthi bakhulume ngalokho abahlangana lapho asizweni okushiwo ngunkosikazi Rachel Ndlovu esinye isakhamuzi senkaya
indaba yesikolo isikolo sisithwala senzima iprimary ingaba seduze emtshajane la kodwa isecondary umntwana uyasuka kugrade 7 nxa umntwana esuka kugrade 7 obunye abenza inhlanhla angena emncinyane nxa esesiya esecondary uyabe esiya emajoli aye empumelelo empumelelo kuyi 11 kilometers ukuhamba ekuseni 11 ntambama uyephenduka nxa ngakusiyaphela umnyaka kambe kuyini okungaphuma sibini iqiniso lihle lapho abantwana ababangaki ngathi kakho oyaqeda isikolo mpofika kufom four
lapha lisanda ukuzwa umbono kankosikazi Rachel Ndlovu ngokuhlangana nabatsha enkaya abomsakazo wecommunity podium baxhume njalo osakhulayo owagqiba izifundo zakhe kugrade 3 uThamsanqa Sibanda.
So mina bengilesicelo sokuthi bengicelana ukuncediswa ukufunda bangagcina kugrade 3 yesikolo. So ke bengicelana ukuthi lingincedise ngamabhuku ngibe mbhala ekhaya ngapha ngifunde ukubala labanye bazabe bengincedisa ngoba isikhathi sakhona sibi nxa ngafundanga imisebenzi yakhona inzima ayitholakali.
Hayi siyabonga Thamsanqa sigqiba lolu hlelo zulukandaba asizweni amazwi ka-Akhweleni Nkomo omunye wabasakhulayo okhala ngohlupho lwesikolo.
Funda eMpumelelo xa usuka lapha 11 kilometers hlanganisa lokuphenduka yi 22 kilometers khatshana ukuhamba lokuphenduka uvuke ekuseni maybe ngo-4 ukuze ngilungiselele ukuthi ngihambe esikolo ngiyefika ngesikhathi chayise ngo-4 ukuze sizofika ngapha mebhike abesokulanda ama-8 kuyabe kunzima ukuthi sihambe ngihambe siphinde siphenduke sikwanise ukufika ekhaya sibala kunzima sifashe ama-infomu ukuthi sivuke sibuyele sobe sicela uncedo lokuthi maybe kungaba ne-transport yokuthi sithwale sihamba size siphenduke ukuze siphangile loba singathola amabhasikili okuhamba lamathotshi okubala.
Lawa ngamazwi ka-Akhweleni Nkomo ubekhuluma ngabe community podium ku-documentary yabo etholakala ku-YouTube phansi okwesihloko esithi Of Elusive Healthcare Education and Water, The Story of Nkaya. Njengalokhu esikushilo kuhlelo lwethu lwe-Life Talk The Connection ngeviki edlule, abomsakazo we-community podium kanye labe-Citizens Initiative balohlelo lwe-GoFundMe lapho baqoqa izimali zokwakhela izakhamizi zenkaya, isikolo lokunye. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile hambani ku-YouTube YouTube kukhasile Community Podium. Kwane lokwa namhla ngithwakaza umoshwe mpapho moshwe silugqiba lapha uhlelo lwethutu lwabasakhulayo. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection. Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMaikobe. Sodibana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga Mike Wobe. Siwa ngesuka nesihlobo sikesikhangele ebesikhokhela namhlanje. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abaphikisa uhulumende bachothoza abatsha abakubanjwa ne-ZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aluphalele kumbe afele ehofisini kamongameli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngokhiphisuke.